Into esiyaziyo njalo elobufakazi yikuthi sonke isikhathi uma umlangaza eya phandle uhamba labangane bakhe ukwenzela ukuthi babe yibo abahlanganiswa yilaba abasomabhizinisi akwamanye amazwe. Bahamba besithi bamele eZimbabwe kodwa nxa sebuya lapho babuya bethethe esingathi izivumelwano ezizanceda amakampani alabo abangabangani bakhe. Siyakwazi ukuthi isakunda ibiphethe lo muntu eyi-commander extraction ngenye indlela njalo yokuletha enye ikampani kumbe yona leyo sakunda ukuthi ithathe njalo enye imali ezaphiwa imali yokubolekwa ibolekwa kwelezimbabwe ngamagama abantwana basezimbabwe kodwa izathatha idliwe indlela ezifane zabantu abalutshwana abayiwo abangabangani bakamnangabo.
IZimbabwe yodwa ungasoze kuyisebenzele yini kumbe ngamazwe wonke we-Africa njengoba sibona ukuthi yi-Russia Africa Summit?
Bahamba behlangana le-Russia kuthiwa i-Russia Africa Summit kodwa nase bekhuluma le-Russia bakhuluma bengamazwe abakhulumi beyi-Africa. Lokho kwenza ukuthi ilizwe ngalize lona lodwa lifanele ukuthole elikutholayo kwele-Russia or livumelana ne-Russia ukuthi yona liyancedakala kanjani. Bakhona abanye abakhokheli kwele-Afrika sibabonile abasebenzela amazwe abo ukuthi athuthuke. Uma sikhangela kwele-Rwanda kulobufakazi ukuthi njalo lanxa bebuswa ngendlela ethile kodwa kuyathuthuka siyakubona. Kodwa ngobuningi bamazwe ayi-Afrika abaningi bayela kwe-Russia abamelanga i-Afrika bamele iy'ngudle zabo. So siyazi ukuthi ngokuningi i-Russia yiyo ezathola okuningi kwele-Afrika kodwa abantwana be-Afrika bazukuthola lutho.
Sicubungula bona ubudlelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-Russia ubona ingani kungaphuma okuningi yini?
Khona lokhu kuyaphuma ngabe kule bugqodi ngendlela okukhulunywa ngayo ngoba siyazi ukuthi i-Russia yona ivele nge-technology singakhangela ngembali yayo ivele ibisebenza lamazwe e-Afrika ngesikhathi kulwelwa uzibuze kodwa manje siyazi ukuthi khona i-Russia isesimene sokuthi iyancintisana le-America ukuthi ibe lokhu esingakhona i-influence kwe-Afrika.